Ekhuluma kulumhlangano, uRamaphosa uthe izitshengiso lezi kumele zesulwe ngoba ziyimigoqo yentuthuko yakweleZimbabwe.
The sanctions that are also being applied against South Africa's neighbor, Zimbabwe, should also be lifted as they are imposing untold suffering on ordinary Zimbabweans, but also have a collateral negative impact on neighboring countries as well, such as my own country, South Africa.
Izijeziso ezafakelwa umakhelwane wethu weSouth Africa, iZimbabwe, kumele zikhitshwe ngoba zizwisa ubuhlungu kuZulu weZimbabwe njalo ziphazamisa umakhelwane beZimbabwe abagoqela elami ilizwe eleSouth Africa.
Umkhokheli wakwele Namibia, uMnumzana Hayk Gabo, laye wethule amazwi afana lakaRamaphosa emhlanganweni lo namuhla. Kodwa uZulu weZimbabwe, amabandla ezombusazwe aphikisayo lengcitshi ezichubukela ezombusazwe lezenotho bayamsola kakhulu uRamaphosa, bathi okwenza leZimbabwe lingathuthuki yikungaqhutshwa kokhetho olukhululekileyo, abathi kumele uRamaphosa lenkokheli yeSouthern African Development Committee, SADC, bangenele ukuze kulungisiswe. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Njabulo Ncube, umkhokheli wenhlanganiso yabahleli bezindaba eZimbabwe National Editors Forum, ZINEF.
Umongameli weSouth Africa uRamaphosa uyalahleka lapha ngoba abantu bayakutsho njalo bakuphinda ukuthi ama-sanctions akhona eZimbabwe afakwa libandla elibusayo. Ungakhangela ukuthi ngemuva kokhetho lolu olungalu luyahlupha. Oluhluphayo abantu sebeqalisa ukutshaywa uhlukuluzwa.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC, othi uRamaphosa akumelanga atshaye inja ifihla umphini ngokwenzakala kweleZimbabwe.
Akulanto efuneka eZimbabwe ngaphandle kokhetho olutsha olukhokhelwa inhlanganiso yeSADC, lolo oluza kwenza ukuthi kwangkhona i-environment, esaningesithiwa i-environment eyenzelwa lolu khetho ibe ikhululekile njalo imgceke, ukuze abantu bethu bakhethe umkhokheli abamfunayo ngentando yabo, bengahlukuluzwanga, bengethuselwanga. Lokho kudlulileyo belungasilo khetho. Akula khetho olokuthi abantu abakwanise ukukhetha. Abantu kufuze bakwanise ukukhetha. Ngalokho amazwi laba uRamaphosa alahlekile.
Umnumzana Thenisani Ntungagwa, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo, uthi kunengi okuphambanisekayo kweleZimbabwe okumele kulungiswe kuqala okwedlula udaba lwezijeziso zenotho.
Ukubona kwami lokhu kungasebenza ngezinye indlela. Ma uRamaphosa ekhuluma ngama-sanctions kusho ukuthi silelungelo njengamaZimbabweans ukuyocatsha eGoli, sidinga ongasiphilisi.
Kodwa umqondisi wohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana namanye amazwe womhlaba kugatsha lukahulumende, umnumzana Richard Mahomva, uthi amazwi kaRamaphosa ayathokozisa ngoba atshengisa ukuba usekela eleZimbabwe.
Amazwi kaPresident Ramaphosa akhomba izinga losekelo oluphiwa yiSouth Africa kuzwekazi leZimbabwe ekulwiseni ama-sanctions. Njalo ma esenza njalo ukhomba obala ukuthi yena uhulumente ugxile kuzifiso zabantu baseZimbabwe, njalo ukuthi uhulumente wakhe ulembono encintisana labo ababeka ama-sanctions okungekho emthethweni.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Salingoni owenhlanganiso ye-Broad Alliance Against Sanctions.
Siyathaba kakhulu ngokukhuluma okwenziwa uPresident uRamaphosa eUnga ukuthi izijeziso zenotho ezafakelwe eZimbabwe kumele zikhitshwe, ngenxa yokuthi yithi thina izizalwa zeZimbabwe esesisafe ama-consequences ezijeziso lezi.
Ukhetho olwenziwe kweleZimbabwe ngenyanga edlileyo lokhu lusolwa ngabaningi abagoqela inhlanganiso ye-European Union, SADC, African Union lezinye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.